tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
this alliance is fair balance, both our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa ngale MDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile.
Khuluma kunanzeni ilanga lamaqhawe namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethese umanyano MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemoli yakomathuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe.
Onke wabangu sibalukhulu wesabelo seMathebelele North unkosikazi Thokozile Mathuthu kaSekho. Kambe iMDC Alliance izaphumelela na kudaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuluma ekunanzeni ilanga lamaqhawe ele Heroes Day lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethese umanyano we MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho. Umnangagwa uthe leZimbabwe sokumele liqakathekise ukuthuthukisa ezenotho njalo lihloniphe amaqhawe athuthukisa ezenotho hatshi awezombusazwe kuphela. Kubika uGibson Bebe.
Utsho lokhu namhlanje eHarare emathuneni namaqhawe elizwe emkhosini wokukhumbula abalwela inkululeko eyaletha uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ela namhlanje ilanga lonyaka linanzwa ngemva kokhetho osoluphikiswe impumela yalo ikakhulu esikhundleni sikamongameli. Abebandla le-MDC Alliance bethule isicelo emthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court bephikisa impumela ethulwe ngabe ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ethi uMnangagwa unqobile kulolu khetho. UMnangagwa uthe iZimbabwe isikwazi ukuqhuba ukhetho olokuthula kodwa lokhu sokuphazaniswa ngumanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance.
This alliance is fair balance, both our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa ngale MDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile. Lokhu kwaletha ukufa kwezizalwane zethu. Imoya yabo kayiphumule ngokuthula. Ngiphakathi kokulungisa ikomishini yokuhlubungula udaba lolu. Khathesi sekuyisikhathi sokukhohlwa okwenzakala ngesikhathi sokhetho, sikhangelane nekusasa yethu.
Lokhu kulandulwe ngabe MDC Alliance besithi uhulumende weZANU-PF nguye othumele amasosha ahlomileyo ukuyalisana labantu abangahlomanga ezitaladeni akade besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo ngokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho. UMnangagwa uthi abatsha beZimbabwe babekwazi ukuthi balethuba lokuba ngamaqhawe hatshi kwezombusazwe kuphela kodwa kwezenotho, njengoba sekubalulekile ukuthi uZulu abonisane indlela zokuthuthukisa inhlalakahle. UMnumzana Davidson Sakala isakhamuzi saseHarare nake ulandise ngokuqakatheka kokuthuthukisa ezenotho njengoba amaqhawe alwela ilizwe aletha uzibuse hatshi inotho.
Yebo, lo ngumqondo omuhle. Lokho kuthiwa ngubaba uMnangagwa ukuthi siye phambili ngezenotho. Into enhle kakhulu, siya phambili njengoba sikhangela ukuthi uzibuse sesamthola kodwa inoto yethu ayimanga kahle. Ilizwe lethu lingabona ukuthi siyabambana, inoto yethu silungisibenhle, kungaba kuyasinceda kakhulu empilweni yethu. Ngenxa yokuthi ukutshona sitshayana sikhangela muva akusancedi, iZimbabwe somele iye phambili.
Eminye imikhosi yokukhumbula amaqhawe ibisenziwa emathuneni amaqhawe asezigabeni eziqinjini zonke zelizwe ukukhumbula labo abangabekwanga endaweni ebekwa lapho abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe eseHarare. Emkhosini waseHarare, Heroes Acre, kulezihloko labangane zalabo ababekwa khona. Unkosikazi Sifiso Ndlovu, ingane yelinye lamaqhawe abekwa kulendawo uMnumzana Isondlovu, uthi leli langa liyisikhumbuzo salabo abazinikela impilo yabo ukukhulula eleZimbabwe.
Kimi linanga lokukhumbula abantu abanikela impilo zabo ukuthi sibe lenkululeko eZimbabwe. Asibuyelanga izihlobo zethu kuphela, but wonke umuntu olele lapho wazinikela ngempilo yakhe ukuba nizilizwe leZimbabwe likhululeke. Linanga elihle kakhulu. Ilanga okumele silisakathekise kuso sonke isikhathi.
Emuli yalo owayengumseli kamongameli welizwe uMui, uDr Joshua Mqabuko Nkomo, layo ibikhona ukuzobeka amaluba emathuneni yamalunga amathathu alele eNational Heroes Acre abalisa umfo wabo uSteven Nkomo lomkakhe unkosikazi Joanna Mafiana Nkomo. Ekhuluma ngempilo kaJoshua Nkomo, unkosikazi Irene Nkomo uthi abatsha kumele bakhangelele impilo kaMqabuko, babe nesifiso sokuzinikeza ngendlela azinikela ngayo ukuthi abantwana beZimbabwe babe nekusasa enhle.
Ukuthi wayeliqhawe lamaqhawe ngendlela aphila ngayo, lendlela ahamba ngayo, lendlela ayezimele ngazo liqhawe.
Umbuthano wanamhlanje unanza amaqhawe azinikeza impilo ukukhula eleZimbabwe abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe babekwa eNational Heroes Acre. Ubeyu labantu abaningi abagoqela abasekithi beZANU-PF abezokholo abalwa impi yenkululeko nabatsha. Ngimele isitudio 7 kuseHarare, nguGibson Pepe.
Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Maxi Mkandla ukuthi kuqondile na ukuthi uMongameli Mnangagwa athi ukhetho soledlule, ngakho sokumele kubhekwe phambili nxa kulo daba lokuphikisa impumela yalo emthethwandaba.
OMnangagwa laba lobochiwenga ngabantu labana babesimgabe engupresident laphana. Ilizwe leli ngeke likhokhelelwe ngumuntu ongela work credentials. In other ways, yena se-influence-ile ukuthi vele kakube yikhona lokho i-follow design. Usekwazi mhlophe asekukhulume lamajaji abi lawa abawabhalayo. So-ke futhi ukuthi vele sokuyikhona lokho, sibusa i-military la. Sebekhohliwe vele bona ngokuthi vele kulamakhothi. Ukujamisa ne-MDC bathi besithi baya kubaboycotha ukuthi bangangena ekhethweni. Bonke labona laba amaphathi abawafakayo awabo ukuthi ayingama-president angu-23 beqamba manje ngamaphathi abo, bonke bathi bona hayi ekhethweni ngakukhanje abengafithisekanga uzahambe ecourt. UChamisa sesekhothi kathesi sebesithi hayi ama-election sesikhohle ngawo.
UMongameli Mnangagwa ugcizelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabangela udlakela loliyana okwabhubha khona abantu abadutshulwayo, njalo kule commission ezalukhangela lolu daba izalungiswa.
I-commission leyo eyabikhethwa ngubani? Izavele iripota kubani? I-commission bani ezathatha ama-structures akhe wafake khona laphana? Ekadumbutena kazenge siyizwa ukuthi yahamba yaphelela ngaphi, eyayikhuluma ngokwe-background. So-ke i-commission leyo ezayifakwa yona leyo vele iyabe iyi-formality vele ngama-structures akhe abantu bakhe bayaziripota kuyo. Abantu babebulawa yi-Google nxa besiya reporter beyiba kade bevalelwa. Nabona bebemdisis from 2000 sasilandelela ama-reporter ayekhona thina sasingabe Liberators Peace platform. Sasilandelela abantu babesithi nxa beganyuliwe kumbe betshaywe kumbe betshisela izindlu besiya reporter yiba babefika befakwe ezitokisini. So nakhona lokhu kathesi abasenge benza udlakela ngoba basenge belwe namapolisi. Babesiya demonstrate ukuthi hayi kathi ukhetho lolu lumi njani ngama-results lokhu ethewa yini. Amapholisa ayesebanqobile labana abantu ngomsebenzi wamapholisa ngokuthulisa udlakela. So bona basebesiwa ngabantu abaprovokayo kulama infiltrators abantu abangathiwa be MDC uthi wenga lo wathi hayi amanti be MDC wabadivula abantu babo bedivula ngawo kumbopo yikho khona kana sesibuyela khona laphana izikhali zabo lezana ezegugura wundi bese sesithi lezinto ezezabo vele into yabo ngabayichiyi waye engafaki icommission yokuthi amasosha adeploya ngubani lamavidiyo lamasosha khudzana ukuthi ngabodivula amanti umuntu evuqa phansi e-ema.
Umnumzana Maxim Kandla yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kwabulawayo khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe gwaqa e-Provincial Heroes Acre zikhumbula amaqhawe lamaqhawekazi alaliswe kuleli dolobho.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene ebulawayo Nkulumane Heroes Acre uZulu ehlonipha abalwela inkululeko yelizwe abaphilayo lasebabhubhayo bethi kulilungelo eliqakatheke kakhulu emulini yeZimbabwe. Usibalukhulu engumphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa echasisa ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lalamhla liqakatheke kakhulu ukucelebrate imisebenzi yabalweli benkululeko ikakhulu abantu abangomama abathiya imuli zabo besiyalwela leli lizwe. Sithi labo mama abaseleyo lamuhla abathathe ilizwe from kulabo mama abahamba khathesi kuliwa lobuyanga, kuliwa lemkhuhlane, kuliwa lakho konke okungalunganga.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Winos Dube obekhona emkhosini wanamhlanje uchasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lanamhla lilanga eliqakathekileyo kakhulu empilweni zethu njengabantu beZimbabwe, moso njengabantu bakobulawayo, ngoba lilanga lapho esikhumbula khona amaqhawe asithiyayo. Amaqhawe akhona kuleli lizwe, abantu abasebenza umsebenzi omkhulu ukukhulula ilizwe lethu leli leZimbabwe esizigqaja ngalo kuze kube lanamhlanje. Lilanga lisiliqakathekisa kakhulu, esifisa ukuthi ngathi labantu abatsha bazwisisa, basondele eduze, bakubambe kube yinto engasoze iphele. Sinidina, it must be an everlasting legacy.
Umnumzana David Moyo ongumgcini sihlalo webulawayo ku-NPP upha umbono wakhe embuthanweni lo.
Ngisengikhuluma lapha ngise-Heroes Acre, but okundanisileyo ngibe ngisithi into le it's a national event, but engikuthole sekulapha ngithole enye iphathi sigqokile igaliya ukuthi lo munyu obele sifiso ezizwe ukuthi ngiye attenda iNational Heroes, ngoba siye national thing, kube sezibona se-isolated ngoba into le isuke yatshintshwa yangani into yephathi. Lakanye even uRegional Minister ekhuluma ebingelela abantu laphana kumangalisile kakhulu, ngoba ubebingelela ubukhokheli bezano ebingelele bonke lama-chairmen ezano, but engatsho ukuthi wonke ama-chairmen ama-political party ala. So kundanise kakhulu ukuthi ngesikhathi thina sifuna ukuthi sibumbanise abantu beZimbabwe, but we are starting to separate abantu beZimbabwe.
Imuli zamaqhawe lamaqhawekazi ebezize ebulawayo Nkulumane Heroes Acre namhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo, kuthi umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Masuku laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona, kunye namapholisa labebutho labo bafakile amaluba. Ngimela iStudio 7 kobulawayo enkulumane Heroes Acre, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqweni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Oke waba ngusibalukholo wesabelo semathebelele North unkosikazi Sithokozile Mathuthu kaseko. Umathuthu ubhubhe namhlanje ekuseni eHarare ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Kubika ubathabile Masuku.
Unkosikazi Mathuthu olwisane lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho okwesikhathi eside. Ngesikhathi ebhubha ube ngumsekeli kanobhala jikelele wohlangothi lwabesifazana olwe Women's League eZANU-PF. Amalunga aweZANU-PF abeze ukuzonanza usuku lwamaqhawe enkulumane Provincial Heroes Acre aveze ukudana ngokubhubha kwakhe. Omunye wabo ngusibalukhulu wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthi bazacela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Umama Mathuthu ngemsebenzi akhayenzayo sina njengabomama kuyisicelo ukuthi kunanzwe imisebenzi yakhe ukuthi abe liqhawe lesizwe kuyisicelo njengabomama.
Ilunga lePolitburo leZANU-PF uMnumzana Absalom Sikhosana umchaze njengomuntu obelozwelo ethanda isizwe njalo ukudlula kwakhe bebengakulindele.
Ukuhamba kukamama uSithokozile Mathuthu kusidanise okumangalisayo besingakulindele. Sibona ukuthi ilizwe liwelwe liyeze limnyama ngokuhamba kukaMathuthu. Ube ngumama obesebenzela isizwe, engumama othanda ilizwe lakhe, engumama olozwelo.
Omunye owaphila lonkosikazi Mathuthu empini bephansi kwevuyo lebutho leZipra unkosikazi Judith Ncube uthi balahlekelwe kakhulu.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakoMathuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe. Siyakukhalela khonokho njengabomama. Ngoba nxa umuntu wesifazana ethe wafaka icontribution yakhe epheleleyo sabe siloyisa ukuthi kazuze laye inhlonipho kumbe ukusekelwa okupheleleyo.
Unkosikazi Moli Mpofu Ndlovu uthi kaginyi amazwi ngesicelo sakhe sokuthi aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe elizangcwatshwa eNational Heroes Acre.
Sina njengabomama sizizwa silahlekelwe. Mina vele okunye ngithona ngikhuluma ngothoko ukuthi nje siyakhuluma ukuthi akambe ku-National Hero abe National Hero ngoba uthoko sisukelayo from Zapu up to where we are today. Ubaba unkomo esitshiya ezandleni zeZANU-PF sasala silomama uthoko lomama Masuku. So thina njengabanye bakhe sokuzela kakhulu siyacela ukuthi umongameli asihloniphe thina njengabomama ukuthi asihambisele uthoko i-National Heroes.
Umnumzana Jonathan Mathuthu umkamui ubike ukuba ubhubhele emzini wabo eHarare lamhlanje ekuseni, ngakho ke akula okuningi osokuthe kwaphuma ngamalungiselelo womngcwabo wakhe. Umuyi owathejulwa yingwe ngomnyaka ka-1968 ngenyanga kaNhlangula usebenzele ibandla leZANU-PF ephatha izikhundla ezehlukeneyo lasedaleni lePhalamende leSenate kanye lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe ele Heroes Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abasinda emkhuhlaneni wemvukuzane yevele eZimbabwe sebekhuthaze uhulumende ukuthi avumele ukungena elizweni kohlobo lwebra ebizwa ngeprothesis kungelampa ntelo. Bathi lesi kayisiso sembatho sokuceca kodwa isembatho esiqakathekileyo kubomama nxa bethe bahlinzwa bakhitshwa ivele. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo siza ngemva kokuba abasinda emkhuhlaneni womvukuzane yevele besehluleka ukuthola lumhlobo wamabra eZimbabwe, iningi bewalanda emazweni anjengeSouth Africa, Britain, Canada lamanye lapho abiza intengo ephezulu. Bathi lumhlobo webra uqakathekile kakhulu empilweni yabo ngemva kokuba bethe bahlinzwa bakhitshwa elilodwa kumbe wonke amabele ngendlela yokwenqabela ukusabalala kwemvukuzane yamabele. Enye yengcwethi ebona ngokulwela ilungelo lezisebenzi unkosikazi Elizabeth Sibanda uthi ukuqakatheka kwala mabra yinto okumele uhulumende ayizwisise.
Singakhangela udubo lolulekhwenza solu sihlasele kakhulu even ebantwaneni amankazana abasakhulayo. Nxa sesikhangela laba abafuna ukunceda ukuthi khabavunyelwa, kumele kubhadalwe amaduty. Angiboni njengani kungaba into esingayivumela thina njengabomama.
Ukhuthaza uhulumende unkosikazi Banda ukuba ehlukanise impahla yokuceca nje legqokwa ngoba umuntu ethe wahlaselwa ngumkhuhlane othize, hathi uyiphatha ngokufanayo lapho kuhlawuliswa imali yomthelo.
Sifuna la uhulumende engenele phakathi uthi lawa ama-donations lawo abuye free elizweni lethu, ahambe free kuzigulwane ezigula lawo umkhuhlane. I think njengabomama sizabona ukuthi sizahlala phansi lathi sincedisane lana ukuthi i-message leyi ihambe sibili ifike kuhulumende.
Abenhlanganiso ephathelane lezemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe bakhala ngohulumende abathi kusobala ukuba akazwisisi ukuqakatheka kwemihlobo yamabrala empilweni yalowo osinde kumvukuzane yebele njalo ehlinzwe wakhitshwa elinye lawo kumbe wonke womabili ukwenqabela ukusabalala kwayo isiya kwezinye izitho zomzimba. Okhokhela inhlanganiso ye-Cancer Association unkosikazi Junior Mavu uthi lanxa bebewathola kwabalozwelo eSwitzerland njengenhlanganiso kusikhathi esedluleyo kabasanelisi ngoba imithetho yelizwe kwezokungeniswa kwempahla isilukhuni okuphindiweyo.
We used to get donations from Switzerland, but it became a challenge with Zimra. They wanted us to pay
duty. Sesithola usizo tuvelela kubangani bethu kule Switzerland, kodwa kwaba yinkinga kabe Zimra besithi kumele sihlawule imali yomthetho. Amanye akhona ayengawagqowa ngababesipha usizo, kodwa elokhu esesimahle sesihlula ekanye ukuwahlawulela. Sagcina sesingabatholi ngoba singayanelisi ukuhlawula leyo mali.
Esinye isiphathamandla senkampani esebenzisana lengcwethi kwezemikhuhlane yemvukuzane eye-Bains Imaging Group unkosazana Ethel Chikopa ulandisa ngokuqakatheka kwalumhlobo webra.
And the unfortunate thing is that they're not readily available.
Ngenxa
yokuswelakala kwala mabra elizweni, uNkosazana Chikopa uthi kungalesi sizathoke bekubone kufanele badinge indlela zokusiza abesifazane ukubatholisa lawo mabra.
We are hoping to create a pathway.
Silethemba lokuba sizidinga indlela zokusiza. Siyajabula njalo ukuba umongameli useqalele indlela zokusebenzisana nabesifazane ilizwe lonke ukulwisana nokwehlisa ukwanda kwabahlaselwa yimvukuzane. Silethemba lokuba sizothola indlela yokuwaletha bawathole lula abesifazane bonke. Injongo yabe onkhokhe yikubona ukuba abesifazane bathola bonke ukuzabasiza.
Kungalesi sizathoke abe-Cancer Association besebenzelana lezinye inhlanganiso ezivalisa AIDS Support Awareness Project yakweleBhilitani ekhokhelwa ngunkosikazi Abigail Parker. Ulandisa ukuba kungani sewazinikela ukubuthanisa la mabra awaletha eZimbabwe unkosikazi Parker.
My mother had breast cancer. She passed away 3 years ago and I donated her prosthesis here to the cancer
center.
Kungalesi sizathoke abenhlanganiso esebenzisana labasinda kumvukuzane yevele okubalisa e-Cancer Association bekhuthaza uhulumende ukuba aluhluzisise lolu daba lokuhlawuliswa kwala ma-prothesis bras adingwa ngabasinde kumvukuzane yevele ngoba eyingxenye yokuhambo lokusila kwabo ngemva kokuhlinzwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejini.
Tanga pansi, liqembu lika Sinini Ngwenya, umalumami basekulo beqhibake uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethi isala kutshelwa. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngusibalukhulu emathebelele North unkosikazi isithokozile Mathuthu Kaseko. Namhla bekulilanga lokunanza amaqhawe ele Heroes Day. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.